Endabeni zethu lamhlanje. Umnumzana Moses Mzila Ndlovu, owaye kuhulumende wamanyano, njalo olebandla lakhe, uthi kakho kubandla le-Alliance for the People's Agenda elikhokhelwa ngumnumzana Nkosana Moyo. Sesidilika inhlanganiso zabagogekileyo ezibhekane lohlupho lokuswelakala kwemali. Abasakhulayo ababili abadabuka eZimbabwe bakhethe ukuthi babe yingxenye yomhlangano olohlonzi owe-Annual African Youth Conference on Social Justice and Democracy. Kuhlelo Zimbabwe Today, asixoxeni. U-Dr. Nkosana Moyo owayeyisiphathamandla kuhulumende kamongameli Robert Mugabe wasuka engavalelisanga uthi uzangena kukhetho lokudinga umongameli omutsha ngomnyaka ozayo. Lizamvotela na? Sizalethulela njalo ezemculo lezemidlalo. Thiyana indlebe lizwele. Kulayisok lamhla sixoxa ngesinqumo esithethwe ngumnumzana Nkosana Moyo uthi uzancintisa kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Khulumani sizwe Zulu kandaba. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.